sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Kanjani mthakazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 kumfufu 2019. Igama lami ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, induna yentaba zinduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe, ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla.
Ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo elizweni leZimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela sibili kungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kathi isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje.
Kuhlelo lwama-sanctions lamhlanje, amabandla ezombusazwe ayehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla.
Bona ama-sanctions abakhumba ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayehlulekile ukukhokhela ilizwe besibakuhle, ikakhulu indaba zomezi eze-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Induna uNhlanhla Mangwe Khayisa Ndiweni wentaba zinduna uthi abantu kumele bangene ezitaladeni ngolwesihlanu lapho ibandla leZANU-PF elinxuse abantu ukuthi bayetshengisela besola izijeziso zenotho ama-sanctions, kodwa besuse umongameli Mnangagwa njengokwenzakala ngesikhathi sakamnumzana Robert Mugabe. Ekhuluma embuthanweni obuqoqwe ukuthandazela ilizwe lokunanza iminyaka elikhulu lamachumi amabili lanhlanu kwasungulwa idolobho lakobulawayo izolo, uNdiweni uthe uhulumende usehlulekile njalo ufuna ukusebenzisa udaba lwezijeziso zenotho ama-sanctions ukucathela ukwehluleka ukubusa ilizwe. uNdiweni uthi kumele uZulu asebenzise iqetsha lokufola okuqoqwe ibandla leZANU-PF, asebenzise akuvunyelwa yisisekelo sombuso, asuse Mnangagwa lohulumende wakhe. Ephendula imbuzo, uNdiweni uthe kesabi ukubotshwa njengalokhu ake wakwenziwa wavalelwa ejele yeKami. Engezelela esithi ngabe uyesaba ukubotshwa ngabe engaphendukanga eZimbabwe evela kweleBhilitane lapho ayehlala khona okweminyaka eminingi. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo okungabangela ukuthi inengi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose yonke ezitolo iqonga mahlayana elizweni. Ukuze sizwe ukuthi amagetsi la akhuphuke ngesilinganiso esinganani njalo ukuthi ababhadala ngohlelo lwama-fixed lama prepaid meters kuzahamba njani, usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Amagetsi umuntu kade wathenga bese kuthi wathethe umuntu kade ethenga $20 laphana i-bond lisele ngale US, kathesi usewathenga $200 kumadeploye nge-interbank rate phose ngoba bamadeploye ngo-10 amafitshane singatsho njalo. Abalama prepaid meters uhlupho lwaba khona ukuthi ungathenga i-first 50 ngathi 5 units bese ngathi $50 ayabe esachiphile, then nxa susiya kulawana susiyadlula ngabe susiyathenga amanye the other 150 liyana ayabe seqansile ngoba ayabe se almost times 2 i-price yamkhona. Then in the moment usudlula khonapho asekuthaya sibile kuzwa ngoba ayabe sekuthaya $3 something per kilowatt ngoba lana ucala lani first 50 lokuzeliyana iyabisa kutshaya phose ngapha manje 41 cents that is 41 RTGS cents then ngaso kusiya ngale ngaphezulu la yabela ku credit yake bo 80 something then ungavela udlule 200 iyabe sikuchaya sibili 3 point something dollars so kuyindlela yokuthi abantu bangadluli ukuthenga amagetsi awe 200 RTGS ngoba ungadlula khonapho iyabe sedula ongazange kubonakale kuba luhlupho kulabo bantu abalama fixed ngasikhangela amalokithi amadala njengabo phumula east labo phumula north kule ndawo lapho ngalama prepaid meters khona so lokho besebenzisa lokhana ukuthi uyabhadala kuphela amantendi regardless ukuthi usebenzise amagetsi anganani so ngasikhangela ukuthi amagetsi athole ngeke amagetsi lapho emalokithini ayahambe kusene ngo-5 aze ayebuya mhlawumbe ngabo 10 11 ebusuku kodwa nxa isibuyibhilela kuyamele uyibhadale yonke sonezindlela abantu asebeqilwa kodwa ngaso kuyimuli enkulu kale sikhangela ukuthi engxenye abantu basebenzise kusiya u-40 singathi i-400 ungakuhluzisisa kuhle uyabona ukuthi uyagcina sokumele ukuthi ubhadale $900 uthi nxa ungumuntu anosebenzisa amagetsi amaningi and singakhangela abantu abaningi ukuthi bahola malini kathesi uyafika ukuthi abaningi bangikhona abasondeli vele kubona leyi figa amanzi uzabhadala ngani ezinye iindleko eziyawo school fees or transport kungawo ngokuthi abaningi barwehlileka ukuthi babhadale amakhisona la
manje laba abangenelisiyo ukubhadala inkoni ziyatholakala lokunye
njengoba sikwazi ukuthi emadolobheni lapha vele kasiyo ndawo enkulu kuqale kuyihlahlelezela sengathi ngama-exotic keys ezokuthi ungazaku unjani ungaza kuzibase izihlelo zemthuzi nje ukuthethisa emayadini singazi laba besalathulani labo phumula ngale abangakibo Robert Nyoka labo St. Peter's but kulamalokithi phela ngesikodukani lamagama lawo so bona bayaphila njani unganazela amagedi kahambe emalokithini kuphela kubo-Selborne Park yi-Christian so forth abengekho nje khona kuba singase sikhangela-ke ngezemvelo zafika ukuthi sokudala ukugugudeka komhlaba because kuyase labo-deforestation labani vele bona imizi iminingi kangaka kambe iyihlelo zakhona zebe zingani
inhlanganiso yakho yake yaba lohlelo lokukhankasela ukuhambelana lamagetsi
ke saba lo mkhankaso omkhulu kakhulu ukuthi besingena sibile bamathe batshengisele ukuthi abakwenzakalako babakufuni kathesi besike sama ngoba besikhangele ukuthi sikuhlunzisise ukuthi kanti kuvele kudansa kusiya ngani kodwa bengaqhubeka kunje singakhangelanga uvesa kuphela yedwa sikhangelela layo yonke nje i-service provision yabi khona ukuthi umuntu abantu kuzamele bangene ezitaladeni ngoba impilo yelizweni lezimbabwe isinzima kakhulu ukuthi ukuthenga sona isinkwa abantu bayakukhangela sinti ungani kuthiwa ngumuntu mhlawumbe oyingamula liyana ukuthi uyathenga isinkwa kati ibe isinkwa kumele kube yinto oyithengayo nje asisabali igetsi mhlane ezaba khona sibili ukuthi abantu bangasebenzisa ilanga lonke khona kuzabonakala ukuthi igetsi iyadula okwakhathesi ukudula kwayo kusuka kuvalwe ukuthi abantu vele kabayisebenzisi so kuyahlala inyanga ilani ngaphelanga ngoba abantu sebephephela ngapha kumagasi abanye njalo sebeqina bebasa ngabo ubulongo benyamazana zona ezinkomo abaseduzane langapha kibophumula ngapha kuthi abanye njalo babathi inkuni abanye sebethela-ke zitofu zona ezamagasi lamaparafini njalo ngabantu bezethu ngababiza bafika bachamande babambe lapha bayekele lapha abazwakali ukuthi kathi njengoba igeti beyidulisa kangaka ingekho injongo yabo kuyini njalo bahlose ukuthi benzeni
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Amabandla ezombusazwe ehlukene ngemibono kudaba lwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union. Okuningi asibuzweni kuNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Amazwe angentshonalanga ethesa amalunga eZANU-PF izijeziso lezi eminyakeni engamachumi amabili edluleyo ewethesa umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuqilibezela kukhetho lokubusa ngodlame. AbeZANU-PF labamanye amabandla aphikisayo amancane bathi izijeziso lezi kaziphazamisi labo eziqondiswe kubo kuphela kodwa ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele lemizamo kahulumende yokuvuselela umnotho ngokunjalo bathi kumele zesulwe. Lo ngumkhosi abazawuhlaba njalo ngolwesihlanu ngesikhathi betshengisela phezu kwezijeziso lezi bebambene lomanyano weSadakhi. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi ibandla leMDC yilo elakhankasela izijeziso lezi. Ngakho uthi kumele isiphathamandla zaleli bandla zicele iMelika labe-European Union ukuthi bazesule.
Kambe shuwa, ngabantu abanjani abafuna ukungena embusweni behamba phezu kokuhlupheka kwabantu. Ngabantu abanjani abanjalo. Thina safunda ukuthi umuntu kulungiselwa abantu, awuzilungiseli wena.
Ugawule uthi bayalubonga uxhaso lweSadakhi ekuthini izijeziso lezi zesulwe.
Ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila. ILiSadakhi sisapota amanye amazwe aze-Afrika sisapota ukuthi hayi ama-sanctions asuswe.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi ukutshengisela ukuqoqwa iZANU-PF wodaba lwezijeziso lolo yikudlala nje ngesikhathi. Uthi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alandele yonke imininingwane eyabekwa yiMelika egoqela ukulwisana lenkohlakalo nxa efuna zesulwe.
Bona ama-sanctions abakhuluma ngawo yindlela yokubalekela iqiniso yokuthi bayihlulekile ukukhokhela Elizabeth kakuhle, ikakhulu indaba zonezi eze-corruption. So ama-sanctions they're just a cover up.
Kodwa bathi izijeziso lezi ziphazamisa uZulu ngendlela ezitshiyeneyo. Nanku ilizwe kale nelisi ukuboleka imali kunhlanganiso esifana labo World Bank labo IMF.
Ngamanga luhlaza tshoko ngoba iIMF leWorld Bank zisebenza leZimbabwe okwamanje azizake zifake ama-sanctions agene eZimbabwe. Mali landelela okusedabeni uMinister Mthuli Ncube utshona ethiwa iIMF leWorld Bank ngoba balama-conditions abo okuthi banike ama-loans eZimbabwe. So ngamanga luhlaza.
Abanye abalwela amalungelo oluntu labenhlanganiso ezizimeleyo labo bathi izijeziso lezi akumelanga zesulwe ngoba uhulumende weZANU-PF eqhubeka ngokwephula amalungelo. Omunye waba lombono lo yingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Izijeziso lezi azingasulwa, azingasuswa, azihlale zikhona. Ngubani ngo-2019 ongafuna ukuqhubeka esenza amabhizimusi, esenza konke esingathi ngama-dealings omhlaba, amazwe omhlaba wenzayo, esenza labantu abalobomi obunjengobezanu, esenza labantu abakhohlakale njengabantu bezanu abangamasela.
Umhlanga uthi ukubulawa kwabantu libutho kuveza sobala ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa uzimisele ukuqhubeka ngonyawo obeluhamba ngomoyi umnumzana Robert Mugabe.
Bangababulali okwaziwa nguZulu wonke lomhlaba wonke unje jikelele uyakwazi ukuthi abakhokheli bezanu izandla zabo zigcwele amagazi abantu abafelibela. Umhlaba wonke uyakwazi lokho. Okudanisayo ukuthi sizweke sokukhulunywa kuthiwa abakhokheli beSadiki lezinye inkokheli zase-Afrika zithi izijeziso lezi kazesulwe. Zona iqiniso zilazi ukuthi abantu bezanu yibona abajezisa uZulu wonke jikelele weZimbabwe. IZimbabwe lamhla ilele yathi bhazalala ngesisu iphelile, iqedwe yibo bona abantu 39 years.
Abalwela amalungelo basola umanyano weSadakhi besithi kumele ukhuze uMnangagwa achiyane lokwephula amalungelo hathi ukumsekela kudaba lokwesulwa kwezijeziso kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le The Herald lithi kungakhathalekile lokuthi ngolwesihlanu likhefu
elifakwe nguhulumende ukufola kutshengiselwa kusolwa izijezo zenotho imihloliso yama-O lama-A level emele ilotshwe ngalelo langa kuzamele ilotshwe ngalo lelo langa. Iphephandaba le-The Chronicle lithi unobhala we-ZANU-PF obona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Obert Mpofu usese emthethwandaba umsekeli kanobhala obatsha webandla lonalelo ele-ZANU-PF umnumzana Louis Mathutu esithi wamgcona. Ngalokho uMpofu uthi ufuna amhlawule imali engamadola izigidi ezilichumi $10 million. UMathutu waqamba uMpofu lenye inkokheli yeZANU-PF njengamasela abo amele abotshwe. Iphephandaba le-The Herald lithi usikomishi wamapholisa uCommissioner General Godwin Matanga uthi sebesilekile ukubopha enye inkokheli yeZANU-PF eyabaleka elizweni besebenzisa inhlanganiso yamapholisa omhlaba ijikelele i-Interpol. Ababaleka elizweni babalisa umnumzana Jonathan Moyo, umnumzana Walter Mzembi labanye. Manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni zenu elisithumela khona nge-WhatsApp.
Sanibona bantu abahle basakazi bethu abahle kunima no-witness wabandla ngesizwe sethu uyazi asisakwazi ukuthi inkinga yiphi la. Inkinga ikubabusi noma inkinga ikuphi asisakwazi kahle kahle kodwa noma sithi siyabheka lo mdala lo angiboni ukuthi ekhanda usaphelele ngoba igazi alicithileyo liningi kakhulu okokuthi mhlawumbe ilelo eseliduma ekhanda lakhe ngoba akwenzayo naye angiboni ukuthi uyakwazi. Angiboni ukuthi uyakwazi ngoba akunamuntu ongabona ukuthi abantu lapho bahlupheka okungakanani and ukudura kwezinto ziyakhwela mihla namalanga uye futhi okwenzayo lokho kathesi ukuphezu kwamandla akhe naye ngoba angiboni ukuthi ukuyenza ngekhanda eliphilileyo ikhanda lakhe aliphilanga kahle akusaphilile abantu siyabe sibona ngathi ukhona umuntu kanti akekho laphaya. So uma abantu becabanga abawushintshi umbuso abawushintshi umbuso ukubanjwe ngezinye izandla ngoba lapha siyafa and sifa futhi thina kakhulu ungakhangela kathesi nokuthunjwa kwabantu abantu bathunjwayo ngabangapha nasemasouth. So into enjalo abantu kumele bayinanzelele. Uyabonga.
So isitudio 7 ngimamela kuma-audio sithunywa ngabanye nje kuma-groups so ukuthi ng-SMS ngikwazi ukuba-live talk kuyabe sekuvele sokudlule bayandisa ukuyithumela maybe ngakwa-past 8 sokusuya le phambili vele kuyabe sekusho ukuthi sidlule vele live talk angazi ukuthi ngiyenza kanjani. Angilibingelele kustudio 7 ngapho kwele Melika igama lami ngu-Elek ngakwamzizi ngiyafisa ukuba ku-live talk kodwa ke inkinga ebakhona ikubana iradio ayikwazi ukubamba istudio 7 nginayo efuna ishortwave ne ngazi ngizama ukusesha but sometimes ibambele ebutene icine sicima nje so ngile problem yokuthi yabe ngifuna ukungena ku-live talk but like eyadlulayo leyana ikhuluma ngama-refugee e-South Africa ngazi ukuthi mani nayo i-audio ningangisiza ningithumele ngiyafisa ukuba ku-live talk but angazi ukuthi ngingena kanjani.
Salubonani balandeli be-studio 7 mina bengithanda ukubonga umsebenzi wenu eliwuphetheyo omuhle kangaka okhuluma iindaba zeqiniso ngoba sesikhathele ngale yakithi le okuthiwa yi-TV Zimbabwe le uvula kuphela uzwa bamnanga kwabathi bengithanda ukukhuluma ngendaba yama-sanctions la mina kangiboni ukuthi ama sanctions la affecta kanjani ngoba aphiwa ama individuals aphiwa ngelizwe leZimbabwe ende bona abantu laba bafuna ukusisebenza okwamanje ukuthi thina singene emgwaqweni demonstrate bebesebenzisela imali yabo bebodwa abasela ndaba lathi njengoba vele bengelankinga lathi avela basinanzi so nxa bona befuna ukudemonstrate ngama-sanction la abangene bona emgwaqweni thina hhayi asingeni leyo ngiyabonga igama lami ngobilizwe
salibonani balaleli salibonani basakazi KK Ncubelo eGoli ngapha mina engahle ngikusho nje ukuthi besicela ukuthi iZANU-PF isikhiphele lawo ma-sanction bakithi asehlukumeze ilizwe bawakhipha kanjani na ngoba nanku phela European Union yabeka izizathu zokuthi iZimbabwe kayiyekele ukuphula amalungelo abantu mhlawumbe nxa iZANU-PF ingakuyeka lokho kungaba ngcono kulawo ma-sanction abathi afakwa kodwa nxa bengathandi ukuyeka lokhu kuyatsho phela ukuthi ibona kanye abakhoza ukuthi ama-sanction ahlale ekhona nesami isitolozo singesithi sona nxa kungenzeka i-Politburo ihlangana kuye kube lomunye nje imemba yeZANU-PF enesibindi ezobatshela ukuthi madoda asiyekeleni khona kokuhlukuluza abantu ukuphula amalungelo abantu sike sibone ukuthi ama-sanction ngeke bayahlehlise nabo ngeke bayakhiphe bebodwa nje ngoba naku phela into abakhuluma ngazo baloku beqhubeka ngazo besukuluza abantu kubulawa abantu kutshontshwa abantu ebusuku iyinto European Union eyathi kayifuni kodwa bona baqhubeka ngakho yibo ngithi sicela bona basikhuphele lawo ma-sanction ngoba yibo ababambile ukuthi angaphumi ngiyabona
mina ngithanda ukubana ngikhulume ngodaba lukamnangagwa ukuthi abantu siyadubeka sithwele nzima siyasafa akulamali sehlukana nemuli zethu ngenxa yenalo uMnangagwa sithole nzima abazali badubeka nomunye inkoma usakwanisa ukuthi uyithengise Mnangagwa kodwa ngelinye ilanga inkosi zakubona okhuluma yimunyoni uchichelela lapha seHaburuni.
Siyabonga balaleli bethu lingakhohlwa ke ukuthi lani lenelisa ukusithumela imilayezelo yenu lingakhohlwa njalo ukuyenza ibe mfitshane ingabi imide ngoba siyayithola imnengi imide sehluleke ukuyifaka emoyeni siyabonga. Omela elemelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor uphe idalele House ubufakazi obukhomba ukuba umongameli Donald Trump ngempela wayefuna ele Ukraine ukuthi ligcubungule omunye wabafuna ukuncintisana laye kukhetho umnumzana Joe Biden. Nxa lelo lizwe lifuna uncedo. Ubufakazi buka Taylor abethule ensitha phambi kwamalunga edalele House izolo. Ububikwa buyibo osebukhona obutshengisa sobala ukuthi uTrump kumele asuse ngohlelo lwedale olithiwa yi-impeachment ngesilungu. Kolunye udaba amalunga amaDemocrats afuna ukuqhubeka esemjahweni wokudinga uzancintisa uTrump alichumi lanye akhangelelwe ukuba malutshwana kusiyafika ukuphela kwenyanga ezayo. Kusiya ngokuthi bayabe bebuthelele imali enganani eyokubaphathisa kumkhankaso wabo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi ubona njani okwenzakala kumalunga la awamademocracy.
Ya lapha lapha kusese masinyane ukuthi sikhulume ngoba zonke zikhanya zi iya ndawuchile ukuthi zindala zonke ya mujike lobhanxa zonke sibili akukakhanya ukuthi lapho kuyakela khona indulo xa kuxa kodwa abantu abazakhuluma kuya kwesikhathi
kodwa nxa sikhangele yena lo okhokhelayo umnumzana Biden ubona ungani kungamphunyuka yini kumbe sekuphethe esidukwini
yabuhlala isilala kwenzima ukuthi usho ukuthi kanjani ukuthi kungaba njani kodwa ke asazi ukuthi angawina yini ukuthi oza ngoba isikhathi lesesiseleyo bona kana kusasele iminyaka lezinyanga so asazi ukuthi okuzakwenzakala khonapho especially kusiyafika uJanuwari okungenzakala khonapho sikakwazi kodwa
nxa ukhangele wena indlela abaziphatha ngayo bonabo abafuna ukuncintisa ukuba umongameli ungathi phakathi kwabo ukhona yini ongamisana mathupha lo mongameli Trump kungxoxo mpikiswano baphoselane aqatha bobabili kumbe bonke bakhanya bebancane kuTrump
ya if kodwa bonke bale chance yoku balethuba lokuthi bamungise uTrump bonke sibile balethuba kodwa engimesabelayo futhi awuzakumangalisa ngoyo uBiden ngoba ukubise ukuthi bafake uBiden laphana uBiden kulabantu abaningi abangamthandi abangama-Republicans ngoba evela ku-Obama njengoba engu-Vice President ka-Obama so ukufaka uBiden kungaba right kungakhathaza
lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwishortwave.
Yey bayakhala ke sithathe ke ikhefu kancane silalele u DJ Shoes. Elephant Hills ingoma ke imnandi ingoma ka DJ Shoes isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ke inhloko zendaba. Induna yentaba zinduna umnumzana Nhlanhla yamangwendiweni uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa ilizwe ngakho kumele asuke esihlalweni. Intengo yamagetsi sikhuphukile njalo kungabangela ukuthi iningi lehluleke ukuthenga eneleyo ngesikhathi imbadalo yempahla phose zonke iqonga mihla ngemihla. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa uChris Gande ngesikhathi sibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ntambama ngo-7:30.